Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olingayi livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi umnyaka lo esiwusungule ngempela sonto ubonakala njengani uza kuba lukhulu.
Abamanye amazwe makulokhetho bayakhangela indlela abaphila ngakhona, bakhangele izithembiso esezenziwayo.
Ivandla le-CCC liphathisa asebekhulile bakobulawayo ngokudla lenye indingeko.
Hayi, besibiza bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi bandla, phela osikhulile yibo abasilethe emhlabeni.
Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia seliphelelwe ngumphako emzameni yokuhluthuna lelo lizwe.
Nxa iMelika ilokhu ithumela izikhali zona lezi ezinkulu, ama-patriots la achaya amabhomba la vela phezulu, kutsho ukuthi impi le isaqhubeka iyaphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iningi lithi umnyaka lo esesiwusungule ngempela sonto ubonakala njengani uza kuba ulukhuni. Ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli luzenziwa kuwona lo umnyaka. Umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele, iningi lingela msebenzi njalo lentengo ezitolo isidla phezulu. Kodwa uhulumende yena uthi konke kuhamba ngemfanelo. Abanye bathi izithembiso ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa edinga usekelo ngomnyaka ka-2018 kazifezanga. Lezi zithembiso zibalisa ukulungisisa ezempilakahle, amandla kagetsi lokusungula imsebenzi. Abanye bathi uhulumende engabuyela esihlalweni akusoze kube lobubelo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi lifuna ukuphiwa elinye njalo ihlandla lombuso ukuze liqhubeke lenhlelo zalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nyaka odlulileyo hayi ukuthanda ukuthi ube nzima. Uzokhumbula ukuthi besisuka ku-COVID. COVID la ingathi ithwalise nzima nje umhlaba wonke. So kwadingeka ukuthi kube ngathi ilizwe liyavalwa. So uma ilizwe livaliwe kuchaza ukuthi kuba lama-rights athize angabi khona ebantwini. Abantu abakwazi ukuhlangana indlela okumele bahlangane ngayo. Abantu abakwazi ukwenza okuningi abangakwenza. Whether bafuna ukuprotesta noma bafuna ukuhlangana baxoxe ngento ezingahambi kahle elizweni, hayi bekunzima sibili. And makunjalo ke lo mikhonomi ube waba suppressed kakhulu, not oweZimbabwe kuphela kodwa umhlaba jikelele nje kube nzima. So sibona amazwe even amakhulu America manje bezama recovery yabo, inflation iyahlupha, nase Europe into efanayo, nakhona lana eAfrika even kuregion lana kusadiki inkinga nje. So nathi ke sisabhekane lakho, kodwa kuthe sokusiye kupheleni konyaka, hayi sokungathi kuba bobungconywana obuthize, ama-interventions here and there ayenziwe nguhulumente. Sibonile njalo udlamo luqhamuke kuma-by-elections abe khona eMathebeleland South, eNsiza lasemaTopo, to be specific. Kodwa sizwile umongameli ekhuluma ngawo ku-State of the Nation address yakhe ethi akathandi njalo akakhangelelanga ukuthi kube lodlame kulo nyaka ozayo. So khonoko nje sithemba ukuthi kube khona okwenzakeleyo ukuthi government ivinali iqembu elibusayo lingenele ngoba hayi ngemva kwalokho abe khona ama-by-elections kodwa sange sabona uDlamini mangabe lube khona hayi asizange sezwa ngalo njengalokho okwenzeka ku-NCSA nasematopo so mangabe ngiyanikeza imark ka-2022 ngingafaka u-5 out of 10 siqale kunzima sibili
ngokubona kwakho umnyaka lo esesiqala uka 2023 ukhanya uza kuba ungumnyaka onjani kwezombusazwe ikakhulu sikhangele ubana kulokhetho oluzayo
unyaka ka 2023 uzoba unyaka makungaya ngendlela okukhulunywa ngakhona kakhulu njengoba besengishilo ukuthi uMongameli uthe akafune Dlamini wayeshilo lento ngo-2018 hayi lwangabi khona uDlamini ngo-2018 so ngithandaza ukuthi bazomlalela beqembu lakhe ngaye lo-2023 njengoba bakwenza ngo-2018 kungabi khona uDlamini kodwa abantu bakithi into ezoyenzeka ukuthi bazothola izithembiso eziningi eziningi zakhona zingamanga bazothola lokubribe ngamarayisi nangabo pinzi namafutha nento eziningi nje lo nyaka nje kuzo ingathi kuba mnandanyana ama-elections engakafiki mina ngesifiso sami bengifisa ukuthi ngaba abantu beZimbabwe benza njengabanye amazwe abamanye amazwe makulokhetho bayakhangela indlela abaphila ngakhona bakhangele izithembiso esezenziwayo bese bevota ke bebona ukuthi mangabe sasihlala sithenjiswa mangabe njalo nje kulokhetho kwenzakale kanje kodwa kungatshintshile into ngemva kokhetho bese betshintsha bavote different
lo-ke ngu-Senator Khalipani Phukeni ubekhuluma imbono yakhe ezimele lokhu sikudaba lunye ibandla lezanu PF lithi umnyaka esisanda ugqiba ubulukhuni kodwa inhlelo zalo ziphumelele kakhulu sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana kudakwashe Munsaka ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakale ngomnyaka ophelileyo njalo lokuthi umnyaka lo esiwusungulayo uza kuba unjani
ngumnyaka okade unzima enxa sikhangelelwe okwenotho lelizwe lokhu kube kubangelwa ikakhulu ngama-sanctions afakwe elizweni lethu eleZimbabwe ayenze ukuthi singakwanisi ukwenza imisebenzi yethu kakuhle njalo nje ngumnyaka kade sivela khona ebuhlungwini bomkhuhlane owe-COVID-19 obuye lawo waphambani sa intuthuko yelizwe so umnyaka lo ngumnyaka okade ungalula kodwa nje ngumnyaka esibone khona okuningi kusenzakala elizweni kuvela kuhulumende okusinika ihope elizweni sikhangele sabona ukuthi ngumnyaka esifike khona irecord harvest eyewheat okuba wenze ukuthi thina singathengi iwithi kwamanye amazwe oqala sukusela umnyaka ka-1963 njalo nje ngumnyaka obone ama-projects amaningi ku-mining sector eqalisa ama-projects ayenze ukuthi ilizwe lethu lithole imali yekwamanye amazwe sikhangele sabona ama-projects amaningi ku-lithium eqalisa sabona ama-projects kuma-steel eqalisa lo nyaka umnyaka njalo esibone khona sisiba nemali evela kwamanye amazwe engenileyo kakhulu elizweni singathi ngama foreign currency evela kwamanye amazwe ikakhulu ilethwa ngabantwana abeZimbabwe esithi ngama diaspora abakwamanye amazwe lo umnyaka umnyaka njalo obone imigwaqo eminingi ilungiswa okokuqala nge-new dispensation imigwaqo eminingi iyalungiswa iyafakwa amathara ama-potos aphethwa lumnyaka umnyaka njalo esibone khona i-exchange rate yethu kuma ngenxa yokuthi kulama kulento eziningi ezenzakalayo ku-economy yethu. Lo mnyaka ngumnyaka obone izimali ezedevolution ezivela kuhulumende zisenza okuningi okuthiyene emakhaya, okuhlanganisela ukuyakhwa kwezibhedlela, ukuyakhwa kwezikolo. So umnyaka lo ubuye lokuningi okuthuthukisa ilizwe leZimbabwe abaningi bengabe bengakubonanga, bengabe bengakuzwanga kade kusenzakala. Kodwa sikhala ukuthi 2023 yikho lapho esiyaqhasa ukuvuna into yakade sizilima ngo-2022 ubenzima usebuye emaphethelweni. Umnyaka njalo esibone khona kusiba lama-by-election achiyeneyo elizweni, lapha abe-CCC labe-ZANU-PF bebhuqene babhuqana ama-constituency amaningi.
Ngokubona kwakho umnyaka lo esesiwuqala uka-2023 ukhanya uza kuba ungumnyaka onjani kwezombusazwe?
Umnyaka oka-2023 ngumnyaka esikhangelela ukubana sibe ngama-elections yethu, ngoba nje liyakwazi ukuthi sesiqalise ukuxoxa eParliamenti ngendaba ezama-constituency ethu, lama-delimitation exercise ezek kuqunywa kwamawadi
e. Lo ke ngumnumzana Kudakwashe Musaka, isiphathamandla sebandla leZANU PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhinga. Ibandla lesisi liphathise asebekhulile bakobulawayo ngokudla lenye indingeko yempilo. Asebekhulile laba babikwa bethwele nzima ngokuma komumo wezomnotho. Abanye abathola impentsheni yabo kumbe eyabomkabo eseyagugudeka isisindo okokuthi ngenyanga abanye bathi bathola amadola angamachumi anganeli lokuthenga impuphu. Ibandla lesisi liphathise ngesepha, amafutha okupheka, irayisi lokunye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesisi umnumzana Gift Ostalos Siziba nguye kade enikeza amanene lamanenekazi la ukudla. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besile President's Annual Cheer Fund namhla lapho ade kunikezwa osikhulile ama hampers ye. Kubuye abantu abaningi ngathi abedlula 500 kwanamhla. Yabe kuyisiphithiphithi ehofisini njalo umsebenzi wokuthwalana lezinto hayi kumningi kakhulu. Lokubona ukuthi kugcinwe kuhle, lokukhangelela futhi osikhulile abanye bebe kuma wheelchair, abanye bekudingakala ukuthi kuthwale zona izitulo abahlezi kizo. Hayi umsebenzi umningi sibili. Into enhle into eqale kuhle yaphela kuhle, abantu bethaba kulomusa labantu vele abaningi okumangalisayo.
Manje bona labo elibaphathisileyo libakhethe njani? Bekungabantu bebandla kuphela na kumbe belikhangela bonke asebekhulile kungakhathalekile lokuthi basekela liphi ibandla?
Hayi besibiza bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla, phela osikhulile yibo abasilethe emhlabeni. So nxa sebehamba ngodondolo sodingakala ukuthi lathi sibe lothando. Lokho okompangazwe hayi sizakwenza abantu ebantwini abalingana lathi. Osikhulile ngomama bethu ngeke abandlulula ngaleyo ndlela. So kwanamhla bekumnandi sibili ngoba wonke umuntu bekhona, abantu bajabule kakhulu ukuze ukuthi impahla abazitholileyo zivela kumongameli uPresident Chamisa. Abaningi basuke besithi bona kangena umfana, bekujabulisa ukuzwa osikhulile bekukhuluma lokhu ngoba thina siyabe sizitshela ukuthi ngabakho ku-social media. Siyabe sizitshela ukuthi ama-slogan ethu kabazi, but omali sileyo ukubona ukuthi iningi yabo sikhulile bayazi ama-slogan ayibe kujabulisa sibili sibafisela inhlanhla osikhulile bethu njalo sifisa ukuthi ngesikhathi samavoti bebe lati bevotele uNelson Chamisa bavotele ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Hello ke ngumnumzana Sweden Chirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC ube khuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amalunga edale lephalamende asibumbe ikomiti ezacubungula umbiko wogatsha lwezokhetho i-ZEC eyokwaba izigaba zokuvota i-delimitation. Amalunga alikomiti ngathi umnumzana Prince Dubeko Sibanda, Douglas Monzora, Pupuraito Garebi, Dexter Nduna, Kenneth Masani, Tsitsi Muzenda, Chidoma Diwa, David Barirenyatwa, Musa Ncube, Cuthbert Mbame, Chief Siyatabwa Siyansali, Lord David Degeshe. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU PF lizathola imali efika phose amadola ayibhiliyoni elilodwa lamadola awezimbabwe 985 million dollars phansi komthetho wezamabandla ezombusazwe owe Political Parties Finance Act. Kuthi ibandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lona lizathola amadola ayizigidi ezingamakhulu amane 422 million Zimbabwe dollars. Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 yalibingelela abasakazi bethu lonke nje ngobuningi benu lonke lisibalele news ishona Ndebele konke siyahayi ngiyalijabulela siyabonga kakhulu lifisela ilihlanhla sibonga uThixo lokhu umnyaka sekuphelile lokho esilondolozile njalo ngifisa ukuthi ndifisele impilo enhle futhi ngomnyaka olandelayo ukuthi uNkulunkulu ngayeligcina kakhulu ekakhulu lisebenze kahle lathi hhayi nathi siphilele laloba nje sebenza sidonsa nzima nje kwamanye amazwe ngokudinga impilo ukuthi siphile kahle labazali labantwabethu elizwe yayi kuphela nje mina ngilokudana ngabo malucky Nkomo abasupporti izano. Umuntu uze comment izano uthi uyakhangela ngumuntu wokugodlwayo sibili nxa ungabheka kiwo khona leswele avoka omkwabeni kusiya emaziya sithibe embondweni chausiya silalatshani felabhusi mgangabezi mahole akula mgwaqo ivini kodwa uyamuza umuntu akhona esupporti izano umbuze uzivuze ukuthi urayithi kumbunjani nalo muntu kana akulanto eright kulela nindawo engizikhuluma zonke ezinalesi akulanto eright ngitshontshontshoni kodwa umuntu uyamuze support kanti abanye abantu baloya sibi mebadlani yezana benza besupport izani ngendlela abayisupporta ngayo izani vele kayikho right malakhi Nkomo nxa ulalele lawe kumbe uyini kumbe angazi ukuthi ngathi ubakwenzani abantu bezani khuluma iqiniso umuntu kathixo lapha nakithi akulanto eright umuntu wakithi ibili but hayi khuluma iqiniso akulanto enhle amangatsweke leni sibili ekele umuntu omdala ke lomdala sibili kodwa ayekele ukukhuluma amanga izano vela ulanto eyenza kithi liyakula ngijonjonjonjo qiniso lihle kakhulu kuyakudanisa kuyamangalisa nxa likhuluma amanga libangaka kuyakudanisa kakhulu lithi abantwana abathina nxa abadala lizakhuluma amanga ngaka.
Salibonani, salibonani lonke bantu bakithi eZimbabwe, salibonani kuStudio 7. Siyabonga izingxoxo lenkulumo esizizwa kodwa yishi khanya kunzima khona kuzima ngathi kuzima e-Afrika. Let's
ningizimu Afrika kakhulu ubi Afrika nje izilizwe elama resources amaningi but futhi leli liphuwa kakhulu so kuzime Afrika kuzima kakhulu into enzima ukuthi asikhone ukuzenzela lutho yabo phazi ukuthi kombe yasola ukuthi ubani ubusa njani akana plan makuthi uncindezele ngabe lo two futhi izano nje lesisisi icungadinto into wani into into efanayo futhi ukuzamangaza abantu mayisisi mayingakusibizwa bazobe sebesithi ukuthi ayizano yayingcono kakhulu njengoba manje siyakubona phela abantu bathi umgaba wayengcono kulo mnangagwa umgaba zangabe ngcono umnangagwa zangabe ngcono lesisisi angeke zibe ngcono le ngaphandle kokusetshenziseni indlela nje but ukuguqula ingqondo zama-supporters kumbe zabalandeli kunzima isisisi ingawina lapho avele kuyaba bad to us ngoba owakuqala abalastradedi nje yabona ngabantu abaxabanayo ngathamisa ufuna ukucontrola ungala okweqileyo vele and kakabi matured nepolitics adinga ukuthi abe uthole isikhundla mhlawumbe esinye waqedisisa ngepolitiki wafunda kahle ukuthi ufundile esikolo wakutsho lutho lokho i-experience yanilani kuyadingeka ababatshintshi ubuholi bekuzobangcono
njani ngasakazi bakithi ngangikhumbuza kakhulu undoda lokuthi ngumalakhe inkomo uthi ananzelele ezinye izinto ezenzakala phakathi kwezwe lakhe siyakhumbula ukuthi undlovu ubig boy ndlovu undoda wabhobhayo mp wensiza kungena undoda lo kuthiwa khona wangena ngemva kwamalakhi lo ngemva kwaboy ndlovu ula kwaba kubi laphana abantu baqalisa uhlukulo ngitshaya besenza zonke izinto ezingafanelanga wangena ulanga kwathiwa indoda ndoda wagijima wagcwale ilizwe lonke esenza izinto wangathi ulungulungisa umgwaqo osusa flabhuzo utshi ungafika ngemaholi kula namhlophe lokho ngilapho lowo mgwaqo kuyekuyenga nje kuphela abantu bakithi sasuka lapho ulanga basebemkhafula sebebonile ukuthi bafuna ukufaka kwabo nangena uspezi wangeniswa namhlanje siyambona uspezi usekhafulwa kube ngathi laye unkomo wakhafulwa ngendlela engekho okuyukuthi nje babe sesenziswa abantu bakithi khangela-ke inkomo usukele wesinikho siyafika kini khonaphana edolo ubona ukuthi umgwaqo unjani nalwana umagadlagadla lokho lisithi ye liyalungisa imigwaqo liyalungisa lizampifa ngazi ukuthi lilungisa imigwaqo yiphi yakhona engahle ukuthi ukhangela i-violence ekhona elizwe ibangelwa yini bantu bezambi lokhu liphika lithi akula violence kathesi abantu bakini bemletsha ngiyazi ukuthi kulesihlobo sakho phakathi kompala emletsha esihlukuluzwa yiziye kodwa liyakuphika ukuthi kuyahlukuluzwa abantu angazi ukuthi kade licabanga njani bantu bezambi lokhu befisa ukuvula impi ukuvula impi lokho likwenzayo ngoba licabanga ukuthi lina li-supreme one day kwenye ilanga lizakubona ukuthi alikho supreme ngoba likunanzelele ukuthi elikwenzayo njengephathi aliyakusihambeli kuhle usihambeli kuhle sibili ngovika kuqondanga ungakhangela khonapho i-unit acode lesikhuluma ngayo namhla okuthiwa zaphu zami kungani kulala mhloko kungala vice president ovelanga kuza kube kanti futhi u-vice president wafakwa waba yi-second weza kungani ngafakwa waba yi-first vice president ukhanya ukuthi i-unit acode efake nje kuphela into zakwazi ifake into yemizami ngezokudlela ukwenzela abantu zibahuga ngomalaki simkhangele malaki lokhu lokuza
salibonani basakazi bakastudio 7 ngalinjani lonke nje hhayi thina siyaphila lapho esikhona ncubele okhulumayo wesigabeni selubhane hhayi siyazizwa indaba ngiyamuzwa lundoda okuthiwa ngumalaki inkomo ukhuluma la uyazi angimzwisisi kahle ngenkulumo yakho ekhulumayo kanti izanu ihamba isiyadinga inkululeko lapho yayisiyayidinga khona kumbe kusemozambique kumbe kusezambia yayihambela ukuya kulwa lezaphu yini ngoba lezi nkulumo ezikhulunywa ngumalaki inkomo zinkulumo eziqondane lesizwe esimnyama sisilwa labelungu ukuthi abantu sebekhululekile sebekwanisa ukuyasebenza lapha sebekwanisa ukwenza sososo kodwa-ke sezithathana eziqondisa zaphu izanu yayivelisilwa lezaphu yini okuthi nana lokho kwenzakalayo kwakuyimpi yezanu lezaphu ukuthiwa abantu sebekhululekile kade esingokuthi izaphu yanqotshwa iy'nkulumo zakhe zinjalo phela ngoba lezi nkulumo ngazikhulunywa ngumuntu ongalabandlululo umuntu okuthi uyayazi indaba ngakaziqondisi kuzaphu ngawuziqondisa kwisimithi ukuthi lilanga lokukhululeka ukuthi sakhulule kulula ilizwe so bona bakhulula abantu lapha nxa beqondanisa lezaphu kumbe vele bona injongo yabo yayingokubulala izaphu nxa sithi ibulala izaphu ibulala amandebele isiko lawo kanye labamboni ukuthi kwakuyempi ngoba thina siyazi into nxa yayiyimpi kwakushiywa ngaphalanga njengesikhathi sikasmith manje le yayingasiyompi kufanana lokubopha umuntu izandla umshaye ngenqandi ubaxide bethi uthi etshayele umuntu obotshwa izandla ngoba into leyenziwa izandla yayingasiyompi yayingasiyompi yayiyinto ezeqeda indebele ngoba mboni ukuthi umntwana osesiswini kungathiwa wayesempini ngayidatshulwa okumntwana okuncane ungaziluthi ukufaka engigeni kugigwa lo muntu ukhuluma kubili ukuthi wamalaka inkomo kazame ukuthi eqondise inkulumo yakhe kahle
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia seliphelelwe ngumphako emzameni yokuhluthuna lelo lizwe. Esethula umbiko wakhe wokugqiba umnyaka, uZelensky uthe ele Russia selibonile ukuthi imizamo yalo yokubhomba ilizwe lakhe lokuhlasela ngendizamtshina zama-drones ayisebenzanga ngalokhu. Umongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin usesesaba ukuhlaziya lolu daba. Sixoxele olandela izombusazi wele Melika uMnumzana Rafael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngempilo e-Ukraine, hayi ngibona ngathi kayikafiki sibili ekutheni isigcinile ngoba nxa ukhangela akula kukhulumisana phakathi kwamazwe lawo mabili. Bekusithi ngabe sekuphuma inyuzi zokuthi kulamanye amazwe azwanana le-Russia ayilandayo akhulumelayo ukuthi imise impilo impili. Kanti ke langapha e-Ukraine bekusithi ngabe kulamazwe amanye ayizwisisa i-Ukraine akhuluma layo ukuthi ayivume ukukhulumisana le-Russia. Bengingakakuboni lokho kusenzakala. Yikho ke mbona ngathi ayikagcini impilo.
Udaba lokuphiwa izikhali zokuzivikela ama-patriots awele Melika esiya kwele Ukraine, ubona ngani engafika ama-patriots la azayenza umehluko na kumbiyo nale?
Ye, iqiniso ukuthi nxa iMelika ilokhu ithumela izikhali zona lezi ezinkulu, ama-patriots la achaya amabhomba la vela phezulu, kutsho ukuthi impi le isaqhubeka iyaphambili ngoba la iRussia iyakwazi khona lokhu ukuthi i-USA iyathumeza izikhali zonezo khona ngale e-Ukraine. Soke-ke nxa ithumeza kukhanya ngathi kungenzakala ukuthi imemetheke kakhulu impi le ngoba yikho lapho okungathi kuba le threat le eyokuthi iRussia ingajikela isikhali esikhulu lesi esibhidliza i-nuclear weapon. Ekutheni izikhali lezi zizasiza i-Ukraine, yes, zizayincedisa izikhali lezi ngoba ikakhulu emadolobheni amakhulu lezo ziyabe zinuka zisensa ibhomba lisuka lapho lisuka khona bese zihlangabezana lalo phezulu. Kodwa ke kuyabe kufuna ukuthi kube ngabantu abakwaziyo ukuthi zisetshenziswa njani izikhali zakhona. Sekusitsho ukuthi ama-Americans asengenela khona lapho. Yikho kubona kwami khona lapho babakanti.
Hayi, siyabonga ke Mnumzana Rafael Mthombeni, yena engolandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika.
Zakulimaza ngebeat singena isikhosana phela ingoma leyi kiphe ngomnyako omusha ingoma leyi khuluma ngesomiso kule virus efikileyo
shani isima ngaye kuthi ngithengilele ebuthongweni ngaphupha uba umadlela khuluma layo wonkhushane sakhuleka wasempendula wasesithi
ingoma imnandi kaSikhosana isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ayebezikhokhela. Iningi lithi umnyaka lo esiwusungule ngempela sonto ubonakala njengathi uza kuba ulukhuni. Ibandla le-CCC liphathise asebekhulile bakobulawayo ngokudla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.